sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uthando nokawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba ulamukela umsakazweni weStudio 7 olesithathu mhlazi ku 18 Mfufu 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso yefazi ithi izaphathisa ibandla lezanu PF ekukhankaseleni isigaba seGudu West esiza kwenza ukhetho lwe-by election ngenyanga ezayo.
Ngeke sithi abantu abaningi ngempela esingakutsho ukuthi abantu abe opposition sibe sikhangelela kubi abathabanga ngomsebenzi omuhle esiwuyenzele iZANU PF.
Izulu lesiqotho eline kusukela kuthange elizweni libangele ukuthi abanye behlale bengelamandla kagetsi bedilizelwe izakhiwo, kukanti eminye imbiko ithi kulabanye abahlanu ababulewe ngumbane.
I-climate change ibonakala ngemumo womkhathi ongaqondakaliyo, ongalandelelekiyo, futhi uma kusenzakala kuba leziqotho kube lolaka esingakuthi ukuthi imvelo ingani ithukuthele.
Inhlanganiso elwela ilungelo lamatitshala emaphandleni e-R2s ithi uhulumende sokumele abhadale izisebenzi zakhe imali edlula inkulungwane eyodwa US$1,260 ngenyanga.
Nxa uhulumende lokhu esasikhangela njengendlela endala, thina besibuya kuye kathesi sixoxa layo ukuthi khangela lokhu lalokhu, but esiya ku-section 65 osivumela ukubhikitsha.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Inhlanganiso yefazi ithi izaphathisa ibandla lezanu PF ekukhankaseleni isigaba seGudu West esiza kwenza ukhetho lwe-by election ngenyanga ezayo. Umongameli Emmerson Mnangagwa wafaka ilanga langomhla ka 11 kuLwezi ukuthi kuvotwe esigabeni lesi kulandela ukubhubha kukamnumzana Christopher Mutonori Rhodes owabhubha ngengozi yemota phambilini kokhetho lukaNcwabakazi. Ekhuluma lomsakazo we-ZFM Stereo izolo, umkhokheli wefazi umnumzana Kudakwashe Munsaka uthe inhlanganiso yakhe izaphathisa ibandla lezanu PF nxa lingafaka isicelo. Sixoxe lomsaka olandula ukuthi inhlanganiso yakhe ilobudlwangudlwangu.
Thina njengenhlanganiso eye Forever Associates Zimbabwe Trust sikhona silindele simelele ukubana ibandla lezanu PF lisibize ukubana silincedise, ngoba nje liyakwazi ukuthi thina siyi-affiliate umntwana wezanu PF, sikhona ukubana izanu PF sincedise ukukampena ukuthi iwine ama-election. Ngakho-ke bengasibiza lapha bebesibize khona ama-volunteers ethu awe-Good West bakhona balindele ukubana izanu PF isitshele ukuthi sihambe njani, sisebenze njani. Ngamafitshane thina ihlanganiso yefazi ikhona ivula amehlo, ivula indlebe, imelele ukuncedisa ibandla lezanu PF.
Manje njengoba abantu abanengi sebekhangelela inhlanganiso yenu ngelihlo elibi ukuthi yiyo eyayibangela ukungahambi kuhle kokhetho, liza kuthatha njani lina lokho?
Ngeke sithi abantu abaningi ngempela esingakutsho ukuthi abantu abe opposition sibe sikhangelela kubi abathabanga ngomsebenzi omuhle esiwuyenzele iZANU PF. Ngakho ke ibabe bezondile bekhuluma okubi kumgceke ukubana abasoze bebe bethokoze ukubana bezwe kuthwa ifazi isincedisa njalo kuma by election. Sikhona ukuncedisa kuyo wonke ama by election ngabe khona, bizwa siyancedisa. Asilani lokuthi ilaba bangasithandiyo bakhulumani, bakhuluma njani ngathi. Siyakwazi ukuthi kuningi kade bekumele bekwenze, befunga ukwenza okwesitsotsi esikwenza ukuthi kungaphumeleli. Ngakho-ke babe bekhuluma okubi. So thina ibandla lethu elefazi or inhlanganiso yethu eyefazi, thina sibona inhlanganiso enhle okumangalisayo, ethokozelwayo ngozulu lwezanu PF.
Hello ke ngumnumzana kudakwashe Munsaka umkhokheli wenhlanganiso yeFAZ. Izulu lesiqotho eline kusukela kuthange elizweni libangele ukuthi abanye behlale bengelamandla kagetsi bedilikelwe yizakhiwo kukanti eminye imbiko ithi kulabanye abahlanu abachaywe ngumbane. Uhulumende usexwayise abalimi ukuthi bengahlanyeli kodwa bethathe leli thuba kuphendula amasimu abo ngoba leli zulu alisoze line okwesikhathi liyinsewula. Ukuhlaziya loludaba usithandekile emhlanga weStudio 7 uqoqe lomnumzana Angliston Sibanda ingcwethi kwezokulima njalo engumqondisi wenhlanganiso yeGreen Africa Technologies.
Ababonisa ngeze science lezo cwayisiso bekhuluma ngento ethiwa yikuguquka kwezomkhathi okuthiwa yiclimate change. Yizo izinto lezi sizibonayo and iclimate change ibonakala ngemumo womkhathi ongaqondakaliyo ongalandelelekiyo futhi uma kusenzakala kuba leziqhotho kube lolaka esingakuthi ukuthi imvelo ingani ithukuthele so yikho konoko kwenzakalayo ukuthi kube leziqhotho kubelo le monakalo izulu lakhona linxa lithe lana line lithiye lidale umonakalo omkhulu. Ikuyingxenye yalokho kuthiwa yikuguquka komumo womkhathi i-climate change ebangelwa yikukhwela engathi kwama-temperature umhlaba usutshisa kakhulu ngenxa yokuthi bathi bona ingubo le embese umhlaba ukuthi ungaphambaniswa ngama-radiation asuka phezulu outer space elangeni usibhobokile kumbe isivudukile ivuthuzwa yikwenza kwethu esikwenzayo intuthu esithunqiselayo esithunqisayo ngama-industry ethu lezimoda. So yikho okutsho United Nations ukuthi kumele abantu siphatheke kakhulu ekulwisaneni lokuqeda ukubhubhudeka kwe-ozone layer. So nxa kusekwenzakala kanje kuyasibonisa ngokusobala ukuthi kuliqiniso ngempela ukuthi climate change ikhona.
Sizwile njalo ingcwethi kwezomkhathi zisithi abantu bengaphuthumi behlanyele bebona ngani izulu lokuthi belime seliqalisile. Ungathini ngalokho?
Yikho kuboneka khona okutshengiselayo ukuthi izulu leli lingaze libe khona libe libuye kangamandla libe lolaka libe leziqhotho kodwa kuzaphinda futhi lihambe kukhwame emhlabeni. So kuqakathekile ukuthi silalele isixwayiso esizinikwa ngabezomumo womkhathi. So into esamqoka ukuthi siphathekeni sonke ekulondolozeni ezemvelo zethu ukuze imvelo ingaqhubeki isithukuthelela.
Sesikhuluma ngezokulima, abantu bazwisisa na ngokuguquka komumo womkhathi lokuthi bengalima ezinye izilimo abangazejwayelanga?
Kusase ngumsebenzi ukuthi abalimi bazwisise ukuthi kumele bayenze into ethiwa adaptation baguqule indlela abalima ngayo lezilimo abazilimayo. Ngiyangitheke emaNdebeleni ngapha abantu bese balahla izilimo zabo zemvelo bathatheka ngokulima umumbu lengendlela esilima ngayo abantu bese silikwazi ukugijimisa ukulima ngamatelekitha sibhubhuda umhlabathi sifaka ama-fertilizer ayenziweyo. Ingani lamazwe athuthukileyo ama-developed countries wonke umuntu sesithenaka kubuyelwe ku-state sendalo kungabi le-industrialization. So kusikhangela ukuthi abantu saqhubeka sifundisana labo senze imikhankaso sisebenza lengatsha zikahulumende lenhlanganiso ezinye ezizimeleyo lamankampani ukuze abantu baze bakuzwisise khona lokho ukuthi umumo womkhathi usowaguquka uya njalo uqhubeka uguquka. Basebenzise indlela ezihambelana lesikhathi njalo balime izilimo ezihambelana lesikhathi.
Alo ke ngumnumzana Angliston Sibanda ingcwethi kwezokulima njalo engumqondisi wenhlanganiso yeGreen Africa Technologies obekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Njengoba umnyaka ususiyaphela inhlanganiso elwela ilungelo lamatitsha la emaphandleni e-ATUS ithi kumele izisebenzi zikahulumende ezibalisa amatitsha la ziphiwe iholo elingamadola adlula inkulungwane i-$1,260 ngoba ukugugudeka komnotho sokundlondlobala. Isilinganiso semali efunakala ukondla imuli elabantu abayisithupha isingamakhulu ayisithupha 6 million Zimbabwe dollars siyaphinda njalo 600 Zimbabwe US dollars kumbe 2.4 million Zimbabwe dollars. Kodwa amatitshala lezinye izisebenzi zikahulumende zihola imali engamadola angamakhulu amathathu US $300. Sixoxele isikhulumeli se-ATUS umnumzana Themba kuye moyo ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Okokuqala khangela umnyaka vele ususiye kuphelele, but nxa sixoxa labantu abakhangela izinto eziningi, covered datum line $600, ibasket for FM love 6 2.4 RTGS. Thina nxa sibuyele emuva siyakhangela izisebenzi zikahulumende particularly ababalisi, RTGS bathola 700,000 nxa sikhangela i-2.4 incane kakhulu, iyabe kubo 30% plus. Sisuke khonapho sibuye sizokhangela i-poverty datum line yokuthi vele ungabi ngumyanga wenu. I-poverty datum line ime ku-$600, isebenzi sikahulumende thola 300, meaning ungumyanga ngengxenye yempilo yokumele uyiphile. Sikukhangelayo asikhangelela ukuthi umuntu ungavuka kula masalamusi ukuthi uyaphila kuhle, sikhangelela ukuthi ilizwe yilo eliphilisa abantu. Sizwe abanye bekampeyini ukubuza ilizwe besithi ilizwe liyakhiwa ngabanikazi, nyika enobakwanebene bayo. Aba obene belizwe ibona aba badubekayo phandle, okumele ukuthi bakhakhulete ukuthi i-diamond lelo kuthiwa yi 2.4 million ngomnyaka lidliwa mbani. I-$600 ye-datum pack izisebenzi zethu zingaphezu kwayo yini? I-basket yamalunga ayisithupha emulini kumele kube yiwaphila nge 2.4, kodwa nxa uqathanisa uzathola ukuthi abantu bonke abasebenzayo bathola 700 and something US dollars, bakhatshana nokufika eduzane. Kahle kahle tsho ukuthi sisadlala empilweni, sikhangelela ukuthi kathesi sihambe savote, abantu esibavoteleyo babuya bengugovernment omutsha, ugovernment okhangelela ukuthi kungabi labantu baba badubekayo, but kathesi ugovernment lwana uzimisele ukuthi abantu badubeke ukwedlula yena.
Manje pho njengoba kukhanya seleke layenza imizamo embalwa uzama ukulungisisa lolu daba, kuyini okumele kwenziwe ukuze uhulumende aliphe imali eliyifunayo?
Thina njengezisebenzi sikhangela uhulumende njengohulumende omutsha. 23 August sinikezwe impumela esayitholayo ukuthi sesilo uhulumende omutsha. Nxa uhulumende lokhu esasikhangela njengendlela endala, thina besibuya kuye kathesi sixoxa layo ukuthi khangela lokhu lalokhu, but esiyakikho section 65 osivumela ukubhikitsha. And nxa uhulumende omutsha yena lo okwa 23 August engakhangelanga ukuthi izisebenzi ziyilokho, izisebenzi siyabumbana njengakathesi, sikhangelela ukuthi konke okwenzakalayo senzakala kathesi, uhulumende amutsha kumele ayethu ukuthi izisebenzi kazihole. Nxa yena engaphuza ukwethuka, izisebenzi zezizamkhumbuza sezizithethe isinqumo sika-section 65. U-section 65 uyasivumela ukubhikitsha, uyasivumela ukutoyitoya, uyasivumela ukutraka, uyasivumela ukuhlala emakhaya singabuye emsebenzini.
Lo-ke ngumnumzana Themba kuye moyo, isikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo lamatitsha la emaphandleni, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eselubhane. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Did you see me die? Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi kulabantu abahlanu ababhubhe ngemva kokutshaywa ngumbane ngesikhathi kusina izulu lesiqotho ngomvulo. Oyedwa ubhubhe eGokwe kuthi abane abemulinye ngabeBuhera. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi amapholisa abophe utafatswa kavinga owekaloma ngemva kokugamula wabulala omunye undoda kade ecabangela ukuthi uthandana lomkakhe. Oma manje sengitetela emuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Bonani wasaka balaleli baba. Hei, kwelakithi leZimbabwe sekude ukuze sinqobe lempilo. Ngoba mase senabantu abanjabo sengizwe thabanga. Abathi ababhekele nje kuphela izisu zabo ukuthi kungathiwa nanti iqatha yenza lokhu, yenze lokhu. Abantu abanjabo sengizwe thabanga. Lalesi sikhulumeli sakhe lesiphalikhali kuphandibhugeni. Akude la esiyakhona. Ngoba nanku bazisukelana bamakana le-tricks, i-tricks siyayisiye nebhola. Yebo kukhona izinto abazisolayo. Kodwa ngithi ngabe bayekile izinto ze-tricks bafona uma kwabo lokhu abaza kwenza abantu bebone bekuthande nxa bekujabulela bebalani. Manje kathesi baphenda ukudiliza nje i-tricks ngoba bephiwe imali yizandla ukhaliphani. Ukhaliphani kugeneze ezingathi uyakwazi ukusikhulumela. Esikhulumela ngaphi izinto zisonakala kangaka? Izanu iganga ngathi kani why bengamaki izanu ibe lebhola ngoba lapho kuyaze kulunge khona lela elizwe hayi abantu bazalilahla ithemba ngeke lilunge lela elizwe ngoba ligcwele inkohlakali zabantu. Khaliphani Bhugeni lalo usengezo chabantu bakhohlakela abadala labo akulalutho abalulungisayo bamosha wesi kungathi uyalungisa le i-tripu sibe kulebantu besibhekele ukuthi lingazama ukukhipha izanu yona baniki izanu amandla
njani hayi siyabonga sekwenzile usekhitha general wezanu hlangelele ukuthi umdenda uzayikhipha le 70 leyi njalo khangelele ukuthi usekhitha general uzaqhubeka arikhole futhi abanye njengoba igemu edlalwayo khathele ngezanu p f bedlala amagemu okuthi okungahlonitshwa ungahlonipha abantu so usekhitha general wezanu sekwenzile 70 kumele iphume so siyabonga umasinga lapho kobulawa iphumule emadokini.
Istudio 7 sawubonani, salibonani lonke emakhaya nasemadolobheni. Yazi into engiyithandayo mina yile nto enje eyenziwa uThabang noKhaliphani Bhugeni ngalowo. Le nto le ngiyayithanda le. Ngiyayithanda kakhulu noma bekhona abanye balonke bebuya ngokugxeka uKhaliphani bedie December athi kwashwa kwenzakalani. Mina kodwa le nto ngiyayithanda. Futhi anginxusi bani ukuthi siyithande. Ifu wena unengqondo ezipheleleyo ungemathebeleland unokusebenza sakahle ingqondo zakho umamele ukuthi labantu bakhuluma ngani nawe futhi uzoyithanda ngoba lamadoda alwela ukuthi singasetshenziswa lezi zinto zempumalanga lezi zingasikhambeli phambili izinto ezisikhethela abantu ukuthi la thina masitha kube nje bona bathi hayi yayithi esiphambili sifuna kube nje yinto le yamadoda lalwa ngayo nawe kathi ungakayizwisisi awuzama ukuyisisisa kahle ube lesisombululo obusu sithi ukuthi wena uthanda uthanda ukukhokhelwa ngabantu bempumalanga na kuyo yonke indawo ufuna ukuthi bakukhonyele na mangabe ufuna bekukhonyele continue ke bekukhonyele thina ke singafuni lokho nathi sizohamba nalabo abantu abangafuni lokho.
Studio 7 njana abalaleli nabalandeli bonke jikelele sizwa nje zendawo zokuthi zoxotshiswa namalozeni ezalo ababaxotshe special nje abantwana bakomnangakho ababakhiphe kwenze ukuthi ilizwe libona ukuthi ilizwe akusikhampani ilizwe labantu nabo umuzi wakomnangakho antame sokuyikhampani yabomnangagwa yokuthi libuliswa isitina sikagiliti khona yiso silibulisayo daya abayenze fanane njalo ababaxoshiwe be-triple C.
Msakazi ninjani? Msakazi we-studio 7 hayi thina siyaphila nje sibona imvula lana kule South Africa eloke inetha makede kunetha yenza umoya. Msakazi ingachitha isikhathi ingene kule kuxotshiswa kwamalunga asePharliament alaba abantu abayi-2 usengezwe Shabangu loyo nalo omunye we-ZANU-PF. Yazi ngithi abantu abayekele ukudlala lokho abakwenzeka kudlala impela badlala ngesikhathi sethu isikhathi sokuthi kusetshenziselwe umphakathi owavothayo usithi uvothela abantu obathandayo. Baqale bebangisana ngokuthi iKZN PF iqilibezele manje sibuphumile kuloko okuqilibezela manje sebengene kulokho njalo futhi okokuthi bona afuna ukuxotshisa amalungu amaparlamenti pho kuyosetshenzwa nini uzu Zulu uyasetshenzelwa nini umsakazi? Uyasetshenzelwa mhla ku 10. Yazi lento yenzakala eParliament ngathi umandlwane nje. Kudlala ukudlala umandlwane nje ngempilo zabantu. Abake beke nje ukudlala ngabantu basebe bahlangane bakhulumisane. Lawo bakhethwe eParliament ngabantu kwathiwa bazobamela eParliament. Abayeke benjalo. Nalawo beza eNPF bakhethwe ngabantu kwathiwa bazomela aba umphakathi ngaseParliament. Abayeke benjalo. Hayi lento leyo ukuthi mangeke ukuthi lo macashelana kuyaqoshwana kuyaqoshwana. Ngiyayibona kodwa lento leyo ukuthi isikhathi siyahamba. Uye mayise beqalile ngoba ovele ilizwe lethu limdlodlobele limadlodlobana nje imali indlondlobele nje ingenye indlela kodwa ke into abala kube busy ngayo yokuthi babhizi baqosha amalungu eParliament kuzoba siza ngani khona lokho ngiyayibona kodwa into enzakala ezweni lakithi umbuso ngathi la abantu bezwe lakithi bahlulwa nje umbuso nje umbuso ngathi uyabahlula serious. Ngiyabonga umsakazi ngenawo amaningi danki
Studio 7 litshona njani basakazi nabalaleli lokho osokwenziwe kuzani uPF ukurecola ama-members of parliament ayi-70 akumangazi. Uma ungayibhekisisa kahle lelo daba ngendlela okwenziwe ngakhona, uqala utshaba wabiza abayi-30 namhlanje Manyika kurikhole 70 amalunga ezanuphefu. Kubonisa sobali ukuthi liqhinga lezanuphefu ukuzama ukususa amanyala abawenzileyo ngokuriga. Sebebonile ukuthi babanjiwe ngobugebengu ababenzayo kuma-elections. So le kuyindlela yokuthi bangaziyanisi ngoba imibiko ezeke lesede AU European Union bavele bachitha ama-results kokhetho. So umnanga uhlanipha kakhulu ungangukuthi uzama ukuthi angazifaki amehlo abantu baswa kwenziwa kanje. So akusonto okumangazayo kuliqhinga lezanuPF ukuthi kube lokhetho olutsha eZimbabwe. So iqiniso lele ngiyabonga okukhulumayo ngozinja ziyamgogoda.
Salibonani, salibonani kuStudio 7. Ngibingelela bonke abasakazi abantu bakithi eZimbabwe. Besicela ukuthi nganithwa kwenza ukuthi sincediseke ngokugebhelwa idamu endaweni yaseLugamba kwaSikhobokhobo. Inkomo zakithi ziyahlupheka ngamanzi, sibhombela mchokotho. Siyacela ukuthi nganithwa igovernment ingenelele nabantu abangasixhasa nje kule damu elaphekwa kudala lamanje lokhe kunjalwa kungakayenziwa kodwa siyacela ukuthi sincediseke lapho endaweni yaseLugamba amanzi ayedlula. Sifisa nje ukuthi nganithwa ke bambeke ahlale inkomo zinathe emchokotho. Labantu abangakwanisa ukuthi kube lezingadi bangavula ama-business abo ngokulima kodwa silamanzi.
Studio 7 njani? Ya, ngizothanda ukukhuluma kancane. Abantu ukuthi abantu bakithi eZimbabwe kabaqedisisi njalo kababonti izani basebenzisa ngendlela ezinye. Kanti somunye uthi uchaba ngakho right sibili setshenziswa izano kweqiniso sibili. Ukhathese bathi ulichamisa ngukhanda ukule khandelomi leyo ngintando kayiphikiswa lo thongarayi batsho njalo befuna ukudiliza iphathi ye-MDC lakange bakwanisa ukuyidiliza. Khathese befuna ukusebenzisa lwana isystemu yabeyadlulayo futhi ukuthi kuchamise. So abantu bakithi eZimbabwe bengakuvumeli khona lokho. Umbuso kamnanga kungcolile zaso zibe right kazange wabusa indlela enhle umnangagwa zauza kuse futhi indlela e-right ebantwini. Khathese ithi enzakale eZimbabwe ngamatope kuphela kusende kusho uhlelo kuqatshwana ngasacabanga la umnangagwa ngikhona ngokwelizwe. Sesiqabele lokwabo uhlale kuqotshwa abantu kusenza ngikho kwakhe kuphela kwazi. Khathese abantu ilizwe lifile liyonakale nakacabange lutho kuphela bacabanga ukudiliza amaphati bacabanga ukuthi kuchamesa ukucabangani khathese ukukhuluma ukungcola into eyaqedakale. Into zezimbabwe amatope amanyala abantu abadala benza into zamanyala lezi. Kuyayiyangisa kula lizwe elibuye nje lifana elamaphrodisi lifana wezimbabwe layidoti lyanenzakalayo. Umbuso wezanu ungcole kakhulu ungcole kungcola ingcekeza sibi. Ngiyabonga ukuphuma ngosifanda ngole Botswana kuyakucaphula kwenzo kwakithi lokho.
Lawo ke abengamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, uMongameli Joe Biden ukhangelelwe ukuya kwele Israel lamuhla ngesikhathi kule mbiko ephikisanayo eyokuthi ngubani obhombe isibhedlela seGaza lapho okubhubhe amakhulu abantu. ngemva kokubonjwa kwesibhedlela inkokheli yele Jordan ebikhangelele ukuhlangana lo Biden ihle yathi engazafika elizweni labo. Ele Israel lithi ayisilo elibhombele sisibhedlela lisethe sayicala amabutho eHamas lawo akuphikayo lokhu. Uhambo luka Biden lukhangelelwe ukutshengisa usekelo lwe-Israel lokuphathisa eleGaza ngoncedo lokudla lemithi. Ukuhlaziya impi le sixoxe lolandela izombusazwe umnumzana Mkhululi Ndabambi.
Impi le eHamas le-Israel thina lathi sikhule ivele khona kuyadanisa ukuba abantu asebaxabana isikhathi eside singaka lokho ebengakatholi indlela yokuthi behlalisane. Bona nje ikuthi i-situation yakhona seyaba ikuthi kulen one side is very powerful, other now totally vulnerable power. It will take e-willingness on the powers that be i-America le-Israel to ukuthi treat the Palestinians njengoba lathi ekhaya sikhalela ukuthi ife the treatment njengoba abantu nje umhlaba omkhulu sihlale udaba lwabo lolu asazi ukuthi kumbe luzalungiseka njani. I-Christian quarter is the one that gives the Israel a lot of power. Yona i-Israel bona amajuda Jesu yena benze kind of an situation yakhona asazi uzalungiseka kanjani.
Sizwa kuthiwa sokulokungahlaliseki kwabantu lapha kwele Melika ngodaba lwempiyonale osekubangela ukubana olunye usane lubulawe ngoba abazali bengabe Muslim. Ungathini wena nxa ukhangele ukwenzakalayo elizweni leMelika?
Uyabona lapha eAmerica vele i-anti-Jewish sentiment ibivele khona. It has been very strong. The Nazi Party was very strong lapha eAmerica. During World War II, ibe America yasingangenelanga World War II amaJuda ebulawa. Yaze yangena isibonjwe iJapan. Otherwise, there was a very strong lobby ukuthi iAmerica ingene on the German side. Yakhumbula ukuthi ubaba kaJFK was ambassador to London. Niwathengisela amajelimani. And fast forward, size lapha, uyakhumbula uTrump lapha namamatches lana eCharlotte unkazana. Rana as a culture mode ama right wing matches. Ya kumulukuti their chant was Jews will not replace that. Lapa asiyonto enja into it's one of those things the America has angifuna ukuthi it covered very well but ezingekho ku mainstream news kodwa ezazakalayo ezazikhona unfortunately.
Alo-ke ngumnumzana Mkhululi Ndabambi olandela ezombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhona pha kwele Melika.
Zalenzela manga phakathi komnyaka.
La malumo sikhosi idlala usikhosana esigqibela ke uhlelo lwethu lwamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Inhlanganiso yeFAZ ithi izaphathisa ibandla leZANU-PF ekukhankaseleni isigaba seGudu West esiza kwenza ukhetho lwe-by-election ngenyanga ezayo. Izulu lesiqotho libulala abantu abahlanu. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Igama lami nguChris Gande, ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.